isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 namhla ngolwesine mhla ka 3 kuMpumfu 2024 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu namhlanje. Amasela ahlome aphelela ahluthuna izigidi ezine zamadola emelika, $4 million ebhanga le-Ecobank.
Ngiyalima sibilunyawuthi amabele from my youth, mancangicabanga ngithi nomkami mina wabhubha 2009.
Abafelokazi basebenza lohlangothi lwemelika olwe-USAID ekuthuthukiseni imuli zabo. Abantu abaningi bathi bakhathele ngemali engaqedakaliyo eZimbabwe okuthiwa idala ukuyanga elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amasela ahlome aphelela ahluthunela abagcina umthetho abe-safeguard security bahluthunele abe-safeguard security namhla izigidi ezine zamadola emelika $4 million ebhanga le-Ecobank kobulawayo. Isikhulumeli samapolisa uCommissioner Paul Nyak uthi kukhanya engani kulabantu abasebenza ebhanga leli labanye abazi okuningi ngodaba lolu. UCommissioner Nyak uthe sebehlolisisa udaba lolu, kasenelisanga ukuxoxa neziphathamandla zebhanga leli ngoba bebengaphenduli umakhalekhukhwini. Abafelokazi ewange basekelwa luhlangothi lukahulumende wemelika olubona ngezentuthuko kazulu ole-United States Agency for International Development lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ekuqhubeni inhlelo ezigoqela ukulima, ukugebha imithi lokunye ukwenzela ukuziphilisa. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Bebegcwele ngempelaviki yabalimi abagoqela abafelwakazi bezobukisa ezokulima eChinotimba Stadium eVictoria Falls, bekukekela mathendele kukhala nkukhu kule mvundla efuywayo sibise ngulube kanye lezilimo zesintu. Le yimisebenzi eyenziwa ngomama ikakhulu abafelwakazi bemaphandleni. Omunye walaba ngunkosikazi Sisilia Chingenge weJambesi othi waqala ukulima okuzwayo ngemva kokubhubha komkakhe ngomnyaka ka-1993 owamchiya labantwana abalichumi.
Wayemncane, wayele 6 months, esamunya vele wayengakakhasi lokukhasi. So lo mdala wakhona wayekuform 3, omunye wakhona wayekuform 2. But ngahle ngagqila enhlelweni zokulima zonezi, ngasondela kakhulu kuba-agritech abalimisi, ngibuzisisa ukuthi ekulimeni ngenza njani ukuze kungani ukulima kwami kuyaphakama. Hhayi, bamfundisa sibili lakathe sivela ngiantiyani lapho.
Siqoxe njalo lomunye umfelwakazi unkosikazi Constance Lithetha wesiqintini sePhongola eLukhosi.
Ngiyalima sibilunyawuthi amabele from my youth, mancangicabanga ngithi ngikhulume umkami mina wabhubha 2009. Ngokulima lokhu I managed ukuthi ngifundise abantu abami baqede isikolo zabo, bayenza amakhosi abayenzayo, bonke bayasebenza ngokulima for 15 years. And mina ukulima ngiyakuthakazelela ngokuthi and lakuma-shows akulashow engihambayo ngingawinawo. Last year wanga was the overall.
Omama laba bathi kuziqinti yabakizo bathola njalo ulwazi olujulileyo kunhlanganiso yezizimeleyo ezigoqela iWorld Vision eyabakhela izivande, iCaritas isemba izikotsho kanye lohlangothi lukahulumende weMelika olwe-US Agency for International Development olubafundisa okuningi phansi kohlelo lwemalima loko.
Ekhaya besifuna ukuvuna, sifuna ukuphosa. Basebesitshela ukuthi i-CD eyodwa nje iqakathekile. So mancalivuna limele liyendlale amaseyile, bazosifundisa about ama-hedels, silima inhlanyelo okuthiwa i-velvet bean, which is lap-lap, abanye bayazi i-lap-lap eyokugcina lokuzeni izifuyo zethu, especially ngesikhathi lesi se-drought.
Unkosikazi Rosemary Muleya wesiqintini seChilanga esigabeni senduna uNekatambe yena uthi uyingcithi kwezokuxoza lokugebha izihlahla eziphathelane labesifazane.
Inyama yethu yaphangisa ukukhula njengabomama. Bathi singadli imithi yethu njengabo kawuthenta, ontolwane, inyama yethu iyabuyela futhi endaweni. Intonele 7 years okwasodipithi. Ngaye ukuthi kasela lokhuyana ukudla okwakufanele ukuthi kudliwe ngesintu esiqinile eselaphayo umzimba womuntu.
Uthengisa lezithelo zeganga ezigoqela umkhomo, enza ngawo amanamunede, amafutha ecotshwa ukwenza ijwabu libe ncwaba lokulapha nje okunye.
Umuntu angatsha izilonda, ungangena emachokochokeni lapho kuthiselwa khona ukuthi ungabi le-rash, yibhabhabhu leyo. Umsebenzi wayo kube le-cough futhi yangkhona enerjisayo kabili layo futhi ukuyinatha etiyeni iyayehlisa i-BP ithukela iyayengezelela futhi energizer vitamin A and C.
Loba kukuhle abakwenzayo, omama laba bakhala ngokungani kwezulu lokusweleka kwamanzi ezikotshweni. Bathi ukuze bathelele benza ukuwahambela njalo lezifuyo ziyacuba. Uhulumende uthi yezi lesikhudumezi somkhathi ese-El Nino sabangela ukuba izulu lingani ngesikhathi sokulima. Omama laba bathi impilo zabo zingaguquka nxa kungenzeka line lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngise-Victoria Falls ngeNokuthaba Dlamini.
Abantu abanengi bancoma amapolisa okubulawayo lenhlanganiso zamabandla enkolo ezehlukeneyo asebelobelane isivumelwano zokusebenza ndawonye ukwenzela ukulwisana lobugelekeqe lokunye. Benza lokhu ngesikhathi idolobho leli lisanda kufakelwa amakamera okubamba abephula imithetho. Kubika intethelezi indaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Ohloniphekayo benxusiwe kulumbuthano okulobelana isivumelwano lesi kanye lokuthola uncedo lwamakhamera, umphathintu wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judy Ncube ubonge kakhulu ukumanyana kwabantu bakuleli dolobho.
Siyabonga kakhulu kubuthungameli bezeterapini, kubuthungameli bebusiness community abaphatheka ekutheni befinyeze udlame olungabe luphakathi kwakobulawayo.
Amabandla enkolo amaningi angena kusivumelane lesi. Umfundisi Mpande lazo sikhanye oweZimbabwe Council of Churches uchaza ukuthi kungani sebesebenza lamapholisa akobulawayo.
Njengama-churches asincedisa lamapholisa sibone indlela zonke zokuthi lolu hlupho solukhona la ukuthi kanti indaba yakhona ingani. Amasela asezindlini zabantu and ayaziwa.
Umfundisi Michael Dube weLutheran Church uthi amabandla ezenkolo alonando ukuncedisa amapholisa ekulwisaneni nabephula imithetho eZimbabwe.
Siyancedisa ukubana thina sitshele abantu engqondweni batshintshe ibehavior bazi uNkulunkulu sibathole, ngoba uma sibatshaya ngelizwi kufana nokuthi sibahlaba ijekiseni yokuthi engqondweni zenu kube right, batshiyane lobubi nobugebenga.
Kusenjalo kobulawayo sokunamakhamera okubamba abadala amacala i-CCTV ekhangela kwenzakala emgwaqweni kobulawayo. Ozibiza ngegama elithi Madabudabu uthi ulisela njalo sozamzimela ekuphandeni kwakhe.
Hayi, mina ngizwani le nto yamakhamera leyasefakwe streetini sakobulawayo. Thina vele abasiphila ngokutshontsha siphandele izimuli, asikho ukuthi sibulale abantu kumbe uhamba njani. Sijulala abantu abantu vele lapha, so uba exposed ngamakhamera lawa isizinto esizifunayo phandle la. Ngoba into le yamakhamera le iyabe isisithengisa, asisela privacy kahle kahle.
Umsekeli kameya wakobulawayo ukhansela Edwin Dlovu uthi umansipala wamukela okwenziwa ngamapholisa abezenkolo ezijeneyo labanye abafisa ukuba kungabi lobugelekeqe edolobheni leli.
Sathokoza kakhulu ukubambana kwezakhamizi ababusiness lama-churches besebenzelana lamapholisa ukuthi kunqabele ubugebenga edolobheni ngokuthi kufaka amakhamera edolobho lokho. Kuyinto enhle kakhulu, siyayithokozele ugebenga kuzayenzakala ukuthi kubanje abazama ukubona edolobheni. Thina sithabele ukuthi asefakiwe amakhamera azabamba izigebenga ukutshontshwa kwezimoteni zokunye ubugebenga nje kwenzakala edolobheni.
Isikhulumeni samapholisa uCommissioner Paul Nyathi uthi amapholisa aziqhenya ngosomabhizinisi bakobulawayo abebhizinisi against crime abayibo ababhadaleyo bafakisa amakhamera lawa awe-CCTV.
Kubonga i-business committee kobulawayo, i-local authority lamapholisa ukuthi abakwenzileyo is something which have not seen our country where we now have a smart policy concept lapha kobulawayo. So sicela uzulu ukuthi a-cooperate lamapholisa njalo kungakuyikuthi kule mibiko abalayo basitshele lapha esibone koBulawayo siyakufuna njalo manye amacities.
Idolobho lakoBulawayo ngelakuqala ukusebenzisa amakhamera e-CCTV eZimbabwe kanye lokusebenza lamabanga ezenkolo ekulisaneni labephula imithetho. Ngu-Ezra Chizo sibanda we-Studio 7 ikoBulawayo.
Siyazizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Osanda kukhethwa ukuba ngunobhala jikelele womanyano we-NATO uthi kuningi okumele kunikwe ele-Ukraine elilwisana kabuhlungu lele-Russia. Umnumzana Mark Rutte owethekelela kwele-Ukraine uthi ilizwe leli lidinga uncedo lwezikhali lokunye ngesibhangibhangi. Ele-Israel lithi abantu abasemadolobheni angamashumi amabili ezansi yakwele-Lebanon kumele besuke ngoba lilwisana kabuhlungu labo abeyisibola. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizasiphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Wezibhadalene leMelika. Abathuthisi beMelika izolo bethule imininingwane emitsha phezu kwamacala awetheswa owake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump owakuzama ukwalela esimbusweni lokuphehla udlame ngonyaka ka-2020 abanqotshwa khona ngumongameli Joe Biden. Lanxa umthethondaba weSupreme Court wanquma ukuthi kulamacala umongameli weMelika angeke awetheswa nxa ewadala esehofisini, abathuthisi bathi uTrump kumele athonisiswe ngoba amacala la wawadala esenza kwekhanda lakhe hathi ukuhambelana lomsebenzi wakhe. Ukwethulwa kwemininingwane le kucunule uTrump yena othi abathuthisi bazama ukungcolisa igama lakhe phambilini kokhetho lukamongameli ozaqhutshwa mhla ka-5 ngenyanga ezayo lapho azanqikelana khona lo nkosikazi Kamala Harris omela ibandla lamademocrats. UTrump yena umela ibandla lama-Republicans. Ukuhlaziya lolu daba untukameli Komo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe elandela okwenzakala eMelika umnumzana Efihlela Ncube.
Ukukhishwa kombiko lo kuzakwehlukanisa imbono yabantu beMelika phakathi. Abahamba loTrump bazathi injongo yikuthi kudilizwe ukusekelwa kwakhe, kudilizwe ivota kade engalithola ngoNovemba. Laba abanye bazathi bona umthetho yiwosebenzayo kakulandile politiki. Ngakho-ke kangiboni ukuthi bazavumelana abantu beMelika ukuthi bekuqondile yini ukuthi kwethulwe le mbiko ngalesi sikhathi. Abama-Democrats ngale bazathi hayi kuqondile, ama-Republicans athi kakuqondanga. Lokho kuza kuma kunjalo kuze kuyefika ukhetho luze lwedlule ukhetho. Kuzaba yinto ezahlala ihlupha eMelika kusiya phambili. Abanye bekholela ukuthi kwakungafanele langa kwenziwe, abanye bekholela ukuthi kwakufanele kwenziwe. Kodwa njalo kuzaba nomthelela othile kwezokhetho ongangabi mkhulu kusiya ngokuthi abantu bakhona bakuma-Republican kumbe bakuma-Democrats. Bakhona abavele sebehamba loTrump ongela lutho olungabatshintshisa, kube khona abanye akade besakhangela izinto ezithile okungenzeka ukuthi bagcine bengamvotelanga.
Kusiya ngokuthi ngubani onqobileyo kukhetho, Ncube, ubona amacala la ephathwa njani kusiya phambili?
Ngibona sengathi nxa kungawina uHarris amacala kaTrump aza kuya phambili, uyabezatshutshiswa athonisiswe kuze kufike ekugcineni. Kodwa nxa engalunqoba uTrump ukhetho ngoNovemba uza kwenza ukuthi nxa esengenile esihlalweni ngoJanuwari kumnyaka ozayo akhulume le-Department of Justice ukuthi ilahle lamacala ukuze esulwe angachutshiswa. Yikho lokho kuza kwenzeka. Amathuba ke malutshwane ukuthi uTrump angachutshiswa uma esengupresident, kodwa phezulu uma kuwukuthi kuyabe kuwine uHarris.
Ukhona ungathi kuyacaca yini ukuthi ngubani ozanqoba kulolu khetho?
akukacaci kahle ukuthi ngubani ongaphumelela okhethweni, kanti ke njalo isikhathi esisaseleyo esedlula inyanga nje kancane siseside kakhulu ukuthi abantu bangafika esibangeni sokuthi bathi bona hayi ukhetho seluwinwa ngusibanibani, ubani usenqotshiwe. Ngokuba ziningi izinto ezingenzeka ngalesi sikhathi esiseleyo ezingenza ukuthi obe ngemuva abe phambili, obe phambili abe emuva. Ziningi izinto ezingaguqula imbono yabantu, bayagcine sebesuka kulowo besiya kulwana. Ngakho ke sisezabona kusiya phambili ukuthi kusengama ngayiphi indlela, okwamanje kawukacaci ukuthi ngubani, kusavuma ukuthi noma nguphi phakathi kwabanqobe ukhetho.
Umnumzana Evidlela Ncube yingcwethi ecubungula zombusazwe njalo ulandela imikhankaso yokhetho lwemelika. Bexuxa ecingweni lomtukameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Bakhala abantu abaningi ngokuwiswa kwesisindo seZimbabwe Gold libhanga elikhulu lelizwe eliReserve Bank of Zimbabwe. Bathi izigi sifana lemali yohlobo lwebhondi lezinye izimali ezethulwa libhanga leli ngesikhathi kusabusa wayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe. Ziyakhala lezisebenzi ezithi ikholo lazo lihle laphelela ebhanga ngenxa yokuwa kwesisindo sezigi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe kanye lomnumzana Kutamsanka okunhlanganiso edlelana lebandla leZANU-PF eForever Associates Zimbabwe. Umlalazi usungula lingxoxo.
Abantu beZimbabwe ngesikhathi lesi baphakathi kwelitye lembokodo. Izinto kade zaba nzima kusukela kubo bond labo various check lamanye amabizo esinasawazi. Uhulumende zama ukuthi akhiphe i-economy afloat kodwa bebelapha umkhuhlane ongayisiwo. Whether uyadivalwa kumbeni uyaletha enye currency okumbe uyakhipha amazero kwakusenziwa ngugono, konke lokhu asiyo remedy. Sile nkinga ye-leadership ukuthi ilizwe lethu alilabukhokheli. Kugcina ku-affecta ke izisebenzi, ku-affecta nje wonke umuntu. Izisebenzi lezi esezisele ezilutshwane ziba affected kakhulu ngoba zithembele kuleyo mali kuphela. Kazihlanganisa zila madili eziwenzayo.
Ye, siyakuzwa kakhulu Mlalazi. Msaka ngena khonapho ngamaphishana ba
sizinde sonke. Ubaba uMthuli Ncube uphindile njalo izolo after i-parliament ukuthi egcizelele ukubana izisebenzi zikahulumende zizaphiwa enye imali ziyengezelwe phezulu le ababeyiphiwe, ukwenzela ukuthi uhulumende ebalungisele indaba leyi eyenzekeleyo e-devaluation. Ngoba uyakwazi uhulumende, uhulumende wabantu othanda abantu, uyakwazi ukuthi izisebenzi zakhe zi-affectiwe kakhulu nge-devaluation. Watsho nje laye ubaba uMthuli Ncube ukubana ulethemba lokubana as government njengoba sebethethe i-lead yokwenza lokho, balesifiso sokubana i-private sector nayo ngabe iyalandela ikushene ama-employees. So okwakhathesi ngibona kulungile njalo kufanele.
Ye, baba Mlalazi, ukhulumile lapha ukuthi inkinga ilokhu ibukhokheli, kodwa lapho yakhuluma ubaba uMsaka ukuthi hayi uhulumente uyakulungisa konke lokho.
Yibo ubukhokheli engibutshoyo ukubana siyabuswela, buyadingakala ubukhokheli obukhokhela abantwana bomsaka buba convince ukuthi yonke into ilungile. Thina siyibona ukubana hayi kakulanto ehambayo, kukomnyama bambile nje, yonke into nje imile. Izigi leyi khona kube yinhlanhla kubana ilastile kwaze kwafika lesi sikhathi, ngoba abanye bethu sasivele sapredicta ubana ngoJuni izachazwa ngumqando. So mhlawumbe sichazwe yisinole esesike saba khona eSouth Africa kangazi. So iyo inkinga yethu enkulu kakhulu eyokuthi abantu bayamisleadwa o abantu sebakhetha kubana bahlabele izingoma bepraise uhulumende ngento ezingekho nje. Uhulumende esehlulekile, economy layo yonke into nje.
Msaka, mpendle khona bobaba.
Ngilosizi sibili ngamazwi avela kubaba uMlalazi. Ubaba uMlalazi okhuluma ngani yena uyi-citizen yase Goli kumbe uyi-citizen yase Zambia so citizen eZimbabwe. Yilo uhlupho esilalo eZimbabwe silabantu abangekho proud ngelizwe labo. Ngokuqala okwesibili silabantu abafisela ilizwe lethu ukuthi lingenzi kuhle ngaphandle ukuthi bona befisele ilizwe amathamsanqa ilizwe lisebenze kakuhle bona balifisela okubi. Asingeneni kundaba yena le eyabucurrency eZimbabwe. Okubulala icurrency eZimbabwe ayisiwo ma-fundamentals awe-economics. Akakhathesi ama-fundamentals awe-economics wonke asefakwa in place kuyasebenzeka. I-manufacturing kuyamanufacture, i-production kuyaproducewa, i-export sizwile umongameli ethi i-receipt from export increased from 7 something billion to 8 billion this year. Wonke sikufake kuhle. Uhlupho esesilwalo khathesi njengelizwe i-mentality yamaZimbabweans, i-mentality yokubana abafuni ukuthi bebambe kuhle, bebambe ndawonye beyakhe ilizwe labo. I-devaluation ye-ZIG is as a result of speculation umaZimbabweni. Umuntu eyavuka engela na ZIG 100 ZIG ku-account kodwa efaka ku-group ukuthi i-rate sengiyifake siku-42. Wonke umuntu sixasa ukulandela khona ukuthi kubhaliwe kuma-group ukuthi siku-42 ku-WhatsApp sokuthi uthi mina sengifuna u-42. Ilizwe liyakwa njalo na? Ilizwe liyakwa njalo? Sidivaluela iziki zodwa. Kumele sibe le-discipline. Silandele i-market forces ukuthi determine i-rate. Ayikho ukuthi silandele ama-politician afuna ukuthi ilizwe libe lobunzima abantu bedubeke.
Yes, yawuzwa khulumisa. Umphendulo kolombo ngomphishane uhluvale. Mlalazi.
Ngokusolala kwenhlanhla, uMsaka kakavula amehlo ukuba nabone okwenzakalayo. Bacabanga ukuthi thina maZimbabweans ilizwe lakithi asilithandi. Umongameli wakho uphosisile ngamafigures akutshela wona yena lawa amabhiliyoni. I-largest inflow yemali engena elizweni khathesi yimali esuka kulabo bantu othi kabathandi ilizwe labo.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe lo mnumzana Kutha Msaka okunhlanganiso edlelana nebandla leZANU-PF eForever Associates Zimbabwe.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho. Ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel. Yinkundla yakho.
Ubudlelwano phakathi kwamabandla abusayo kuzwekazi le-Africa buqhubeka buqina esekelana ukuthi aqhubeke esembusweni. Amanye amabandla angamade lolimi ngele ZANU-PF lelibusayo kwele Botswana, iBotswana Democratic Party, kubika uMqondisi Dube.
Umphathintambo kahulumende obona ngendaba zekhaya kwele Botswana, uNkosikazi Anna Mokgethi, uthi kungamanga ukuthi umhlangano wangenelwa ngabanye abeZimbabwe kuviki esanda kudlula wangokupha izithupha. Umkhethi uthi abeZimbabwe laba bangena umhlangano wabizwa yofisi yakhe ukuthi bazwisise ngamanyathela okumele bawathathe ukuthi bathole amaphepha okuba izalwane zeBotswana. Iofisi kaMokgethi yiyo ebona ngokupha izithupha lamaphepha okuba izalwane seBotswana, i-citizenship. Umkhethi uthi abeZimbabwe abangena lomhlangano basebelesikhathi behlala eBotswana, ngakho babekhonona ngobunzima bokuthola incwadi ezibavumela ukuhlala kwele Botswana. Uthi lokhu akulani lokhetho lwenyanga ezayo ngoba isikhathi sokubhalisela ukuvota sesadlula. Ele Botswana lizaqhuba ukhetho lokudinga uhulumende omutsha mhlaka 30 kumfumfu. Kodwa isikhulumiso manyano wamabandla aphikisayo awe-Umbrella for Democratic Change, uMnumzana Moeti Mohasa ekhuluma le-Studio 7 uthi bayasisola isenzo sikahulumende.
What is outrage about this events where we have
siyakhathazeka ngembiko yokuthi kulabantu abaphiwa izithupha ngohlu langokhetho luka 2019 lakho waphuma imbiko efanayo.
Kodwa owezimbabwe osebenza kwele Botswana umnumzana Ntokozo Thebe uthi ubona ingani imbiko le ayisiyoqiniso uma ekhanyela ukuthi kunzima kangakanani ukuthola isithupha seBotswana.
Amangala uhlaza sibili, mina sengileminyaka ngihlala kuleli lizwe laseBotswana. To obtain a EID uomangwa lapha eBotswana, it's a process and akululu ukuthi into yakho ungachayisana layo.
Uthebe uthi njalo abangathola isithupha ngurhu bangabanjwayela ngalingakatshoni. Uthi imbiko yokuphiwa kwezithupha kungaba yikuyimisebenzi yamabandla aphikisayo azama ukuninda ebandla elibusayo ngodaka. Ngesikhathi lilungiselela ukhetho, leBotswana lathuma amalunga enhlanganiso yeqhuba ukhetho e-Independent Electoral Commission ukuthi yecupha ulwazi ngokuqhutshwa kwekhetho kuso wabo bohlangothi lweZimbabwe Electoral Commission kumbe iZEC. Lokhu kwasolwa liningi kakhulu kweleBotswana, abanye besithi iZEC ayilambali enhle ekuqhubeni ukhetho olukhululekileyo. Abanye njalo basola ubudlelwano phakathi kukamongameli Mokgweetsi Masisi lomunye wakhe kweleZimbabwe umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa ucubungula ezombusazo njalo esikela ibandla elibusayo leZANU PF umnzana Thedi Ncube uthi kwenzakala eBotswana ngosekuvamile kuzwekazi leAfrika.
Sokulohlupho olutsha kakhulu eAfrika mayelana lokwenziwa kwama-elections, and uhlupho lolu luvame kakhulu kuma-opposition political parties, and luhlupho lokungavumi impumela yokhetho.
Uncube uthi amabandla aphikisayo kweleBotswana azama ukuthi alahlise uzulu ukhetho olungakafiki ngembiko yokuthi abeZimbabwe baphiwe izithupha.
Siyakubona khonoku sokusenzakala and it's taking its ugly shape even go eBotswana khonapha, whereby i-opposition esiqalisa ukukhuluma izinto ezingekhoyo, izinto ezi-baseless, inganekwane zokuthi ukhetho lurigiwe and inganekwane zokuthi kulabantu abazaphiwa ama-ID, kungela ngitsho loyedwa abangamsukumisa bethi lo uphiwe i-ID.
Ukhetho lwenyanga ezayo, ibandla elibusayo eleBotswana Democratic Party iBDP lizancintisana kakhulu lebandla eliphikisayo leUDC, eleBotswana Congress Party kanye lebandla elitsha leBotswana Patriotic Front elikhokhelwa ngowaye ngumongameli umnumzana Ian Khama. Ngempela viki abancintisa bedinga ukuba ngumongameli abagoqela osesihlalweni kwakhathesi uMasisi baza kuyaphanyeka amabizo abo emthathwandaba weHigh Court. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kweleBotswana.
Sobe isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Abafowethu, ngilingelela nje egameni elihle ngalokho elisenzela khona ukuthi kusinika nje imuvi ezimnandi ezobusa kwamalanga. Eshi, thina silenkinga abantu, silenkinga enkulu kakhulu. Okungangokuthi kangazi ukuthi sibili ukuthi uNkulunkulu nga usasekhona sibili ezweni lakithi laseZimbabwe. Kangikhona ukuthi nga usekhona, nga usekhona, ngase sikhiphele izandla. Ngase sikhiphele izandla ngoba sithole nzima ngezandla kula nto ebambekayo ngenxa yezandla. And kathesi abanye bethu siyafa ekuhambeni khonapha emazweni abanye abantu, sibizwa ngamanye amagama esingawazinga nokubizwa inyamazana, kubizwa thina nje ngenxa yezalo. Angempela uNkulunkulu umbona-ke kokwelakithi alibana ngawukhona ngaso wasikhiphele izandla kuningi isikhala ngayo. A uNkulunkulu thina kasiza.
Sanibona ndinjani Studio 7, Nightness Africa Studio 7, besithe sicelwe lapho, besicela ukuthi le meseji liyidlulisele Tunyathi, spokesperson scam noMutapa, ukuthi sicela sihloniphe, sihloniphe kakhulu 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 kakhulu, engasideleli njalo engaseyisinyale indlela usifisa ngakhona. Uma kuyukuthi yena kule mali oyithola under umuNomutapa edlalela le khonale komuNomutapa notho ukuthi eyenze le zinto ohambe ezikhuluma, ma esidla imali akayidleleyo mali yedwa lobo mnangaka lobo umuNomutapa. UNomutapa sowankosi yethu thina, asimazi ma ukuthi inkosi yasemashoneni kahambe ikhulumela khona lemashoneni nothi le nto ohambe iyenza. Siyacela Studio 7 sicela ukuthi esihloniphe kakhulu 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 ngoba lathi siyamhlonipha.
Studio 7 salibonani lonke kuzindawo ngezindawo, hayi thina siphilile. Mina ngilesikhalo kakhulu kubaphathi esigabeni saselupani elusuluwadi endaweni yasengcono village Churudungu nasemabhonobono. Indawo lezi zindawo ezingela network
akula network sithwele nzima abazali ukuthi sikhulume labo emakhaya thina njengathi sisemazweni sokunzima ukuthi sikhulume labazali besicela ukuthi uhulumende eke ngenele kuliyana ndawo noma ngithi ama MPs ake sebenzele kuliyana ndawo ukhanye bakithi into abayivotelwayo ngoba kithi kumnyama isigaba sakithi sisalele kakhulu ungakhangela lezi kolweni ezikolweni iphumelela secondary ngcono primary school mapempenene primary school lezinye omgijima izikole eziningi kunzima zisalele kakhulu ezifundweni njalo esifundweni sesindebele kakhulu ziyasilela ngoba lababalisi kufundisa amashona umuntu wesishoneni angeke khona ukufundisa umntwana isindebele so abantwana basalela kakhulu ezifundweni la ngama network akula ma network ukuthi umbe mhlawumbe singancedisana labo ezifundweni
ye labo ke ngabalaleli besitudio 7 besekuthulela imbono yabo ake isikhathi savumi olubalisayo nenjabulo ngumthembo uzithembayo lingakhohlwa i-live talk yalandela.